Mati Kangela Amapole sibona ukuthi uHarris usenqoba uTrump. Kwamanye amapolls simbona enqoba ngama-points afika isikhombisa. So lokhu kutshengisa ukuthi sebemamukele uHarris ama-Americans njengomuntu abona engakhokhela. So nxa kubhekwa kuma-battle states, kuma-battleground states, sesikhuluma abo-Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, nabo-Arizona, sibona ukuthi sebenguthiki lobhani ngalapho kulawo ma-states. Ekubeni eliya kusasengubiden obekhokhela itikiti lama-democrats, besibona Trump obenqoba kulawo ma-polls. So kutshengisa ukuthi uHarris usegeyine i-momentum enkulu kakhulu and useyi-threat enkulu kuDonald Trump.
Sibona njalo ukuthi unkosikazi Harris usebuthanise imali efika ku-$540 million kukanti uTrump esala emuva ele-$327 million. Imali leyi iqakatheke kanganani nxa sikhangela umkhankaso?
Iveza ukubana uTrump usesalele emuva ngoba abantu ukuthi baze bakhiphe izimali zabo ukuthi bancedise ikhampeni yakho kusho ukuthi abantu babe bekholelwa kule nto eyenzayo. And esikhathini esiningi ngama-donations amancane aqala ku-$5, $10. So ukuthi uzukhone ukwanise ukureza imali efana naleyo oyikhulumayo, $500 and something million, erezwe ngunkosazana Harris, kukhombisa ukuthi baningi abantu abasesayidini lakhe abasaphothana laye. And imali le iyanceda kakhulu kuma-advertisement, ku-television, ku-radio, plus le-staff, ukuthi ukhulise istaff sakho, ukwazi ukuthi ufikelele indawo eziningi ngoba uyabulayo imali yokuthi ubhadale for into ezenzakalayo eziprintwayo lani lani.